Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle onamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 1 kuNhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo
kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belomkhuhlane lo
kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela kumele zithole ivaccine.
Uhulumende wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe kazisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni afanayo azawathenga azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus laya kunkulungwane ezedlula kancane amatshumi amathathu 33,388. Asebethethwe ngomkhuhlane lo bona bakhwele baya kunkulungwane eyodwa elamakhulu amabili lamatshumi phose amabili 1,217. Lanqabe lokhe bebanengi ababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo amanani la ehlile kakhulu nxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. Uhulumende uthi usemelele ukuthenga amajekiseni okuvikela i-coronavirus ayizigidi ezingamatshumi amabili 20 million. Uthi ule mali engange 100 million US dollars ekhangelanela lumsebenzi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uveze izolo ukuthi amajekiseni la aza kwanela ukuhlaba izizalwane zakuleli ezingena kuzigidi ezilitshumi 10 million. Uthi inani lelo yilo elimele lihlatshwe ukuze umkhuhlane lo uphele elizweni okuthiwa yi-herd immunity ngesiNgisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze kumaviki edluleyo ukuthi abezempilakahle yibo abazaqala ukuthola lijekiseni. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi uhlelo lolu luzaqhutshwa kuhle na kungela misebenzi yenkohlakalo phakathi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Esikukhangeleleyo ukuthi kungaze kwaba lenkohlakalo lokukhwabanisa naso roll out umuthi lowo naso umele ufinyelele ebantwini ngoba siyakwazi ukuthi abantu nxa kulo mkhuhlane onje obulalayo abantu sebengafuna ukuthi bafihle lapha laphana bagcine begcine ekutheni abanye abantu bengatholanga. Kodwa-ke kungasetshenziswa indlela ngendlela eqondileyo kulandela ubukhokheli bezigaba whether kusemakhaya kumbe kusemadolobheni abantu bonke bangafinyelelwa kuhle nxa kuyukuthi kulandelwe kuhle sibili izinhlelo zangkhona ngoba ngumuntu uyabumnengi lo inani lawo leZimbabwe lingenela kakhulu nxa sikhuluma nge 10 million abantu abangahlatshwa kodwa ke sokumele sinandelele futhi ukuthi kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo njalo lapho kulokufa khona baningi asebangathatha iadvantage ukwenzela ukuthi kuthiwe yibo asebelomuthi lo abanye sicine sebethenga libo ngemali ephezulu so esikukhuthazayo kakhulu ukuthi kulandele ubukhokheli bezindawo ngezindawo kungabi lokugwelegwele kungabi lamacala enkohlakalo azakwenziwa ngaso kusithi ke umuthi lo ufike sinethemba futhi ukuthi nxa uhulumende ekhuluma njalo imali esikhona ayisiyo mali ecatshangelwayo ukuthi ikhona izadingo ngokuthi ebeka kuhle ekhasini lakhe laphana uthe imali enye yakhona yasala kubhajeti ka-2020 njalo sikhangele ukuthi-ke ube khuluma iqiniso ngoba ubekile sobala ukuthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe kulokuthi kuthengwa ama-PPEs ngoba ayadula
nxa esetholakele amajekiseni lifisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luqhutshwe njani ngobani abamele bahlatshwe kuqala ngokubona kwenu
abantu kungani balovalo nxa kusiza emithini leyi so esingakuqakathekisa ukuthi kakuqalise khona ngale phezulu kuqalise ngabo ubukhokheli njengakwamanye amazwe sasibone kibo-amerika ubiden besiyahlatshwa sibone lakwamanye amazwe omongameli babaqalisayo lamakhabhinethi kwenzeka ukuthi abantu babe lethemba kube sokulandela-ke iparlamenti ngoba yibo ubukhokheli esibukhangeleyo ukuthi bulide by example abantu bangakhokhelwa ngaleyo ndlela bazaba lesibindi kube sokusithi-ke kungananzeli ukuthi hhayi umuthi kawubulali lowo muthi kasuyongozi abantu bayesebelethemba laphana kube sokuqakathekiswa abezempilakahle kuqala ngoba nxabona bengachabalala masinyane thina siyagula sisiya ngapha kube sokulandela-ke wonke umuntu esingathi ngumuntu osebenzela izimbabwe labo bonke abantu nje abaphila ezimbabwe ngoba ababalisi ngabanye bakhona amapholisa amasotsha lezakhami ezisemakhaya ezilimayo kalanti kudliwe elizweni yibo kuphela abaye bethe balima ama-peasant farmers so ngokunjalo-ke kungavele kubonakala ukuthi ubukhokheli sobuthethe imithi leyana hhayi imithi leyana abantu sebele-confidence ngayo abantu sebelethemba abasesabi sebekwazi ukuthi umuthi lowo ungawusebenzisa kakusoze ukunike inhlupho ezithile ngoba kathe sikulentandabuzo enjalo kodwa abantu bangavele babone kuphume sibila kuma-TV kuphume lakuma-radio ukuthi hhayi nampa le ababona siyabahlaba nampa sebephilile so kumele-ke imithi le ifinyelele kuwo wonke umuntu elizweni ngoba ngasikhuluma nge-10 million njengoba bengatho ngaphambili i-population yezimbabwe ikhonapho kibo-15-16 million so ngasikhuluma nge-10 million imithi sikhangele ukuthi wonke umuntu oselizweni kathesi athole leyo mithi
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kusenjalo eleSouth Africa lizaqala namuhla ukwamukela amajekiseni alo okuvikela iCoronavirus amajekiseni la athengwe kwele India kunkampani ye-AstraZeneca kodwa umphathintambo obona ngezempilakahle kulelo lizwe umnumzana Zweli Mkhize wazise izolo ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezingelamaphepha okuhlala kwele South Africa kazisoze zihlatshwe lijekiseni le yinto esolwe ngabanengi abathi kuza kuba nzima ukuthi umkhuhlane lo uqedwe nxa kuthiwa abanye phandle sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum udokotela Vusumuzi Sfanda
empeleni ungqongqoshe wezempilo akasho nokusho ukuthi abangenamaphepha kodwa uthi yena izizalwane zase-South Africa ezivotayo yizo kuphela ezinelungelo lokuthola lo mjovo okugomela umkhuhlane we-COVID-19 lokhu kusho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ezikuleli lizwe lase-South Africa ngokusemthethweni kodwa ezinamaphepha omsebenzi esikubiza ngama-work permits kanye nalabo abakhomba ukuthi bangabahlali kabazona izizalwane zase-South Africa abaphethe lokhu esibiza ngama-permanent residence ngoba bengalalungelo lokuvota kusho ukuthi bonke labo ngeke bathole ukugonywa akusimangalisi lokho sasethukile nje ekuqaleni uma sasisizwa ukuthi uhulumeni ukuthiwa uhulumeni uchaza bazo kuti nabantu abangena maphepha kumba balapha ngokwethu emthethweni bazokona ngoba sizwisisa kahle ukuthi uhulumeni walelawa lapha ekhaya usebenza kanjani kodwa ke masikhuluma ngomhlambi lokho abakubiza ukuthi kugoma umhlambi mhlawumbe u izigaba ezingamachumi ayisikhombisa ekhulwini lokho kusho ukuthi umhlambi masikhuluma ngomhlambi wase South Africa sikhuluma kanye ngabantu bonke abakuleli lizwe ukubandakanya kanye nalabo abanganamaphepha nalabo abangabahlali nje nabasebenzayo kodwa bengazona izizalwane okusho ukuthi lokho abafisa ukuthi bakuthole lezi ngxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini ngeke baze bazithole uma bezoshiya ngaphandle abantu abahlala la ekhaya kanye nalabo abangenamaphepha
ngamanyamazwi lithi into engela kuhlakanipha phakathi
besishilo naphambilini ukuthi kusukisela ngesikhathi kunikezwa abantu izimali ezokuthi bondleke ngesikhathi kunabo lockdown level 5 namanje bekuyibula khona ukuvalela abantu abangezona izibanza lapha ekhaya ukuthi bathole lolu sizo ngoba uma labo bantu bengalitholi lolu sizo kusho ukuthi kufanele ukuthi mabehlele ezindlini bengenakudla ngeke bahlale balindele ukuva bazophuma bagcwale emgwaqweni bayozama indlela zokuthi bathole ukudla okusho ukuthi labo bantu bazoqhubeka bebhebhethekisa ukuthi nalomkhuhlane nangokufanayo ukugoma abanye abantu bona abashiywa ngaphandle asibona ukuthi kungaba indlela ezosiza izwekazi leAfrika kanye nezwe nje lalapha eMzantsi Afrika ukuthi lanelise ukunqoba umkhuhlane weCovid ngoba kuthi ukuthi umhlambi lowo esingakwazi ukuthi uchaze ukuthini kahlehle kodwa siyazi ukuthi bakhalela ukuthi bagome cishe ingxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini kusho ukuthi ngeke bakwanelise lokho njengoba bazobeshiye ngaphandle abanye abantu abangabahlali bala ekhaya osokusisha ukuthi umkhuhlane uzobuloku sele ukhona kulabo abantu abangagonyiwe njalo kuzokwenza ukuthi kube lokhu kuthelelelwana engicabanga ukuthi abantu nalabo akade begonyiwe kodwa mabangela ukubegula bephindaphinda abanye ngabavele benezifo phambilini sokungenza ukuthi eminye imikhuhlane ithathe amathuba ibabulale okusho ukuthi ngeke kubasebenzele lokho
uDokotela Fusumuzi Spanda ngowenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nicholas Nqabuto Mabena
kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela kumele zithole ivaccine silabantu abaningi abangalamaphepha abasebenza khona apha eSouth Africa labo bantu siyakwazi abasoze babuyele ekhaya bayasebenza noma bengekho emthethweni kumele futhi sikhulumisane laye uhulumeni weSouth Africa ukuthi kutshoni ukuthi abanye abasebenzi bathole ivaccine abanye bengayitholi ivaccine ngoba siyakwazi abasoze babuyele emuva nakhona futhi siyakwazi kulohlelo olungiswayo ukuthi abangela amaphepha abanye bakhona bathole amaphepha ikakhulu labo abalemsebenzi ephansi singathi nama low skill workers ngemva kokuthi ngo-2017 uhulumeni agazethe i-white paper on international migration izalwane zaseZimbabwe lezivela kwamanye amazwe kumele zithole ivaccine ngoba sihlala khona apha eSouth Africa.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Sizazama sibe lomhlangano lo Dean of Ambassadors ama-African ambassadors ePitoli ngoba ama-ambassadors lawa vela kwamanye amazwe awe-Africa ala eSouth Africa abalezi zalwane ezilapha okumele lazo zithole ivaccine so siyabe sifuna ukuthi kube yinto ekhulunywa lawo ama-embassy lawa approach uhulumeni weSouth Africa lathi sikhuluma lohulumeni weSouth Africa kube ukuthi lawa ama-ambassadors ayakhuluma so lathi ke sizacela umhlangano ukuthi ngaphezu kokukhuluma lohulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo labangane bebandla elibusayo sibuye sikhumele ama-African ambassadors alapha eSouth Africa abuya kwamazwe amaningi aweAfrica ukuthi sicazulule udaba lolu kwenzela ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ivaccine ayithole ngoba siyakwazi nxa ungasayitholanga ivaccine esizwa ngakho ukuthi kuzabe kulamakhadi ongabe kuyi-ID okukhombisa ukuthi umuntu utholile ivaccine kuzafinyelela esikhathini sokuthi nxa ungalalo lelo khadi ungangena umsebenzi ukuthi abanjalo kaba ngene emsebenzini yikho ukusihluphisa ukuthi sikulungise sikhulumisane nawe
umnumzana Nicholas Nqabuto Mabena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. sikubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba le Chronicle lithi kulezulu elinengi elizayo elilako ukudala umonakalo omkhulu esabelweni semathebeleleni South lakobulawayo. Iphepha ndaba linye libika njalo ukuthi umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuchiphile ukuthenga ijekiseni yokwenqabela iCoronavirus kulokuthi ngayimpahla yokuvikela lomkhuhlane. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Abantu bagidi njani ngizindawo ngizindawo. Hayi kodwa mina ngiqiniswa abonti abantu bagidi bengasaba ukufa ngale ndlela. Abantu bakithi babulawa nsuku zonke ekhaya lapha babulawa izanu PF. Angeke besabe i-corona ngale ndlela le. Izanu PF iqeda abantu phambi kwabantu ibulala abantu ithumba abantu nsuku zonke. Abantu ihlukumiza abantu everyday lapha ekhaya lapha. Akusho abantu abangavalile izwe beqamba amanga bevalile ngokukhohlakala kwabo beqeda bethi banakekela impilo zabantu. Ilizwe balivala ngokukhohlakala kwabo lapho. Akusho abantu abangavalile izwe bevika ukuthi impilo zabantu baqamba amanga lapho. Kanti abantu babulawa ngobani elizweni? Bona abantu abavala ilizwe balezidumbu ezingakhi phasi sebengaqala ukuzivela abantu namuhla ngecorona. Icorona liyifika izolo le. Izanu PF 40 years kulala abantu ithumba abantu. Kula bantu abanyamalalayo izanu PF. Kula bantu abafayo abaningi kakhulu bebula izanu PF. Angeke bemephe ngabantu bethi bavala ilizwe bavala icorona ngamanga la. Aso abantu abangaseva abantu impilo zabantu lapho. Kanti abantu bahlukunyezwa ngoba abantu abaphilika elizwe leliya bahlukunyezwa izanu PF ngomnyakago wakhe lo. Ilizwe livalwe ngokukhohlakala. Angeke uvale izwe ngale ndlela. Abantu basuka ku 1 month manje u-eda 2 weeks uthi abantu badlali ma ungumuntu ocabangayo uthi abantu badlali baphila ngani bakwazi kamhlophe ukuthi abaholisi bantu abanikezi bantu ukudla abantu bayazibonela even ikhoroni ngekho abantu vele bayaziphandela bafana lenyoni abantwana bezimbabwe akula muntu obaholelayo njengenkukhu baziphandela bagcwele amazwe wonke bazama ukuphila.
Njani msakazi labalaleli bakho? Hayi kuzima lokho esikubonayo, hayi lokho esikubonayo esikuzwayo, hayi kuzima, hayi kuzima kakhulu. Isimo esisekhaya hayi sibi kakhulu, kuthi abantu bavalele ezindlini kungelanto abayithola abadle lutho. Abahluleka nje lokuthi bengenzani lokho abangazincedisa ngakho. Abantu kuthi abahlale ezindlini bazohlala ezindlini badleni badleni. Abantu bayaphingisa phela ekhaya kuphila ngokuthengisa algo umso mawungasaphuma ngawasabalaza na ukuthi uthole ongakusiza uzophila kanjani, uzophila kanjani. Kodwa ke hayi siyabuka ngoba uNkulunkulu sicabangi izulu linile lonyaka mebe abantu bazodubhadubha emasimini. Ngiyabonga uCasper okhuluma olapha eJohannesburg.
Salibonani, ngiyabingelela kustudio 7 kubalandeli nabasakazi khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani Lompo kaKhumalo ngise-Johannesburg kwele-South Africa. Bantu abadala, ngijike ngikhulume lana ngokunye ngoba siyalalela njalo ngizaqala ngibonga ukuthi liyakwazi ukusibeka amazwi ethu, uvo lwethu abantu benu. Noma nje kuzaba zinkulumo kuphela kodwa ngelinye amalanga siyazi ukuthi kuzasebenza. Kakhulu kakhulu ngithi ngiphathe indaba kababa uGawule. Mina ngithanda ukuthi ubaba uGawule engumuntu omdala engaba senhlonipha sonke, kodwa amazwi akhe ake ezwe ukuthi impendulo ezisuka ebantwini ngendlela ukuthi uma kukhulunywa naye indlela aphendula ngakhona. Baba uGawule, lapho khona ungumuntu omdala siyakuhlonipha, kodwa indlela okhuluma ngayo baba, mina ngizakuthi okokuqala, ukwenza kwakho ulingisa lesiya sitho esithi sona uluma uphozisa. Amagama akho baba uluma uphozisa, ubaba mpela okhulule, kodwa uyazi ukuthi sesingakubeka sithi isihelo awunaso, unaso ngathi uqondanise lokungokwakho kumbe ngithi emzini wakho nabantu bakho nenkosikazi, hayi ebantwini ikakhulu abahlali baseZimbabwe. Uyasibona isimo saseZimbabwe ukuthi sinjani, kuyasolwana kuthiwa abantu bavalelwe ezindlini, hlalani ezindlini icorona. Yebo kaba abantu ngeke bakuyale lokho, kodwa isimo esikhona siphoxa abantu ukuthi begcine bephuma ngoba abantu baziphandela. Amazwe ahlakaniphileyo ayasiza. I-government yakho niyabonakala isiza.
kodwa elakithi lelo lizwe libuye ligcindezele phezu kokuthi lona lila lutho elisiza ngalo. Kumanje sekusolwa nansi indoda le ikhuluma ngendlela abo-Simon Khama oyabakhuluma ngakhona, sekungathi le ndoda ikhuluma nje into ezingekho, ngoba linabantu be-ZANU-PF njalo lihleli ligade abantu ukuthi bona bakhulumani ngoba kalifuni, njalo lithumela abantu ukuthi bahambe balalele ukuthi abantu bathini. Indoda leyana laba abantu asebemthusela sikuzwile, kodwa abantu ngeke sikuvume ukuthi indoda liphonge ukuthuselwa nje. Ma kungenzeka indoda leyana inyamalale kutho ukuthi lina yini elabe lidala ukuthi kube nengxabano ebantwini ezizalwane zaseZimbabwe. Akuna uhulumende oqanjelwa amanga, uhulumende waseZimbabwe uhlulekile, uyazenzela ngokwelakhe isayithi, ngoba nawe udla khona lapha. That's why ukhuluma kanje kungithi ulume uphozisa mntu omdala. Ngiyabonga.
Sawubona umsakazi omuhle we-Studio 7, ngiyalibingelela ngomusa kaThixo. Ngiyathaba abasakazi ngendawo elizithumela zona zonke eze-COVID leyi, liyasipha ukuhlakanipha phakathi kwesikhathi esinzima esinje. And khona ngapho ku-Chris Mcelani lani lisiphathe khathi zisazibamba ngapha emakhaya njengokufundiso elisipha yona umsakazi. Siyabonga ayesizwa ubuhlungu ufa kwasifisiso iqhawe lethu mato emathebelendi, sesilahlekele nguphi umuntu ozasibambanisa. Nguye kade mbone osesile kade ngcono phakathi kwenkinga esihlangane la abantwana basemathebelendi. Ewo silahlekelwe shemu kakhulu, inhliziyo yami idabukile Kristu.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-United Nations ithi ukuna kakhulu kwezulu sokwenze impilo yabanzima kuzizalwane zakwele-Syria ezivalekele impi emizini yazo zayahlala ematendeni. Iqembu labesi-Muslim abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elidubule ibhomba duzane lenye ihotela kwele-Somalia izolo. Sizigqibe ezekuseni ngokwenzakala eMelika. Lanxa umnumzana Donald Trump ephume embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden, ukanya elokhu elosekelo lweziphathamandla zebandla lakhe lama-Republicans. Lokhu kuvele sobala ngeviki edluleyo lapho amalunga aleli bandla kudale le-Senate avote ephikisa ukuthi uTrump adonisiswe ngecala lokutshotshozela umvukela. Phakathi kwamalunga angamachumi amahlanu, amahlanu kuphela yiwo avote esekela ibandla lamademokrasi ekuthini uTrump kumele athonisiswe. Ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende, abakhokheli bebandla lama-Republicans kudale leli bamchothoza kakhulu uTrump besithi nguye obangele lolu dlakela. Kodwa akudlulanga nsuku zatshwala base behlabela ingoma ehlukileyo. Sibuze intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware ukuthi kungani ama-Republicans elokhu esima loTrump lanxanje engasekho embusweni.
Ngizathanda ukusebenzisa umzekeliso weZimbabwe. Loba nje kukhanya kuyinhlekisa ukuthi sesiqathanisa okwenzakala e-America lokwenzakala eZimbabwe. Uzakhumbula ukuthi wonke umuntu wayekhuluma umgabe umgabe, kodwa uTendai Biti uthe sengufanisa umuntu Minister uGNU wavukethi no umgaba alimzwisisi ukuthi ucabanga njani esihamba kwayoba le meeting la. So kunjalo kupolitics amanye ama members ama Republicans kade engazalani lo Trump usenzela ikakhulu kuphushwa yini abomsakazo oCNN oBBC ndabe njalo. So they get this picture ukuthi ngumuntu ongavusi kuhle kodwa esefike wahlala labe tafuleni wabachazela yena ukuthi ubona njani izinto ikubona basevuka sebekhuluma ngolimi lonyo lika Trump sebemzisi ukuthi uvela ngapi uya nga and le akuse your politics eka Trump kuphela yi politics esi affecta iqembu labo lama Republicans. So now sokumele ukuthi the change ukubambana njengeqembu lama Republicans bengavuka ke o congressmen sebesekelana nalamba amathi lama Democrats sokuzoba ne problem ngoba ke lokho kusho ukuthi ama Republicans sephela amandla ase weak.
Ubona kuyinto elokuhlakanipha phakathi yini ukuthi ama Republicans amvumele uTrump eqhubeke ehamba phambili kubandla la?
Ngibona kuyinto enhle ukuthi aqhubeke ekhona uTrump kuma Republicans ngoba uTrump loba nje besingazisi ukuthi usebenza njani. Ngise uTrump ube ngasebenzi njengopresident esimazi upresident weAmerica sowasuku zonke. UTrump ube lendlela yakhe ehlukileyo and ube iphusha iprogram yama Republicans ngendlela amanye ama president ama Republicans angazange ayenze before. UTrump ube iphusha indlela ukuthi as a republic kumele sizigqakathekise njengelizwe yeAmerica. Singabi le ndaba nabanye abantu ukuthi imnotho yabo injani. Nasifuna ukuthuthukisa iAmerica uqala silethe imisebenzi uqala. So ukuthi ibandla lizothuthuka yini iyamdinga uTrump as an ex president. UTrump zikhona izinto amanye ama senator angazaziyo o congressmen abangazaziyo ngoba abakahlali kule yena uthi i oval office e state house. UTrump sesifikile khona phana usekwazi ukuthi ilizwe lirana njani ifihle izinto zingapi ini ingapi. So bamfuna ukuthi abuletha yini i wisdom enjalo. Isambona u Obama u campaign ka Biden ube khona u Obama ekhuluma imbono yakhe ekhuluma esiyalo. So ama Republicans they need that uTrump aqhubeke ekhona.
Umnumzana Simbarashe Nempaware intatheli zindaba.
Cholocho uzinja ziyamluma ehlabela ke kamnandi lapho eqhiba uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili.
Kufuphe abantu abangamachumi amavili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula ikhulu 115 belomkhuhlane lo. Uhulumende weSouth Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe azisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCoronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni azawathenga okwenqabela lomkhuhlane azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.